umumo ebhinga uyafana phose lelizwe lonke, ikakhulu uyabona ibhinga ungayikhangela yona ngokwayo lodubo lokuthi yindawo elezulu elilutshwana, umhlabathi wakhona njalo lawo umhlabathi ongani chebe-chebe, isikhathi esiningi awubambi amanzi. Ngenxa yalokho-ke lathi phose siyafana lelizwe lonke, amawadi ethu amaningi ebhinga abantu sebeqalisile ukulamba, sebeqalisile ukuhamba besiyadinga ukudla kwezinye indawo lapho abathola khona ngendlela engcono abantu emasimini.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezifana labo World Vision or WFP, ngitsho logatsha lukahulumende olwe-social welfare, ziyabonakala yini?
Bezikhona sibili isikakhulu ugatsha lukahulumende olwe-social welfare, lukhonya lukhona luyabonakala, besilubona sibili insuku zonke lezi esanda kwedlula. Ngiyakholwa laba abazimeleyo ama-non-governmental organization okwakhathesi, ngoba isikhathi abantu anda kusuka emasimini ukuyafuna bengani basamile mbijana, kodwa njengenjwayelo sikhangelele ukuthi ngezisuku ezilandelayo lezi ezilutshwana kubo September October, njengenjwayelo kufuze ukuthi beqalise njalo ukungena besiyabona ukuthi umumo umi njani kuzakhamizi, kwenzela ukuthi labo okufuze bethole beqalise ukuthola ukudla
emavinkilini emashopo. Ukudla kubiza malini? Siphe umzekeliso mhlawumbe 50 kg empupu.
Ukudla ezitolweni kuyadula Nkomo, sokuqalisile ukuqansa bona amaviki amathathu amane adlulileyo sibona ukukhwela kwentengo yezinto eziningi. Ukudla ikakhulu i-50 kg okwakhathesi ibiza imali engangamadola angamashumi amabili lamadola amabili kube $22 kusiya phezulu, kusiya ngokuthi uthenge kuyiphi indawo. Kodwa khathesi njengathi yiwo ama-prices akhona, sokufela ku-22 esiyafika kubo $32 i-50 kg yempupu.
Kuyini ongakukhuthaza uhulumende labenhlanganiso ezizimeleyo?
Okwakuqala siyababonga abenhlanganiso ezimeleyo ngokusinika ukudla. Lo hulumende laye siyambonga ngokusinika ukudla. Kodwa ngokubona kwami mina mbona ngani ukube besipha ukudla kuyadula kakhulu, kuyayenza ukuthi isikwelede selizwe sihlale singesicansileyo, kanti njalo siyayenza ukuthi abantu babe yilabana ababa le-dependent syndrome ukumela uncedo. Kanti ke ngabe kuthiwa imali leyo uhulumende uyazinikela kawani kanye nalabo abazeleyo, ukuthi njengale kithi siyananzelela ukuthi silomfula omkhulu, sile damu elikhulu, iLake Kariba elikhona, kungaba kuhle ukuthi ngabe kuthiwa khona uhulumende nama-NGOs aya investa phakathina kwama-irrigation scheme, ukwenzela ukuthi abantu phose sibe ngabantu abakwanisa ukuzilimela umnyaka wonke, kungabi lesikhathi lapho kuthiwa khona siyaphumula. Ngiyabona ukuthi ngabe kuthiwa khona uhulumende ubengayenza ngaleyo ndlela, ubengazinceda ekugcineni, ngoba ubengasoze ethenge ukudla azabe ehamba ezama ukuyaholisa abantu. Abantu kade beyaziphilisa beziphilela bona bodwa ngokuzenzela. So ke ngokubona kwami ngabe kuthiwa uhulumende uyafaka imali kuma-irrigation schemes, uyafaka imali kuma-research, ukwenzela ukuthi amanzi lawana akuzambezi angabi ngamanzi nje okuthi abantu bebehamba besiyabamba inhlanzi, kodwa kabe ngamanzi akwenza ukuthi abantu bekwanise ukuthi bezilimele njalo bezithuthukise ngaphakathina kwesigaba sabo.
Umongameli Mnangagwa ekungeneni kwakhe embusweni nyakenye ngemva kokuhluthunelwa intambo kukaMgabe Libutho wathembisa ukulungisisa udaba lweMathebeleland Zambezi Water Project. Wathi uzalutshutshisa, lumi ngaphi uhlelo lolo kwamanje?
Hayi, lathi nje sacina simuzwa nje ekhuluma njengomuntu wayengena esikhundleni, kodwa nxa sesikhuluma ke ku-ground, hayi ku-ground besingakaboni lutho, kutsho ukuthi kusesengamazwi nje asemoyeni, kuseseyizifiso zakhe umnumzana uMnangagwa. Ku-ground asikaboni lutho, kodwa kuqakathekile njalo ukuthi ngitsho ukuthi ngokubona kwami mbona ngani kuyize ukuthi khona uhulumende ekhulume ngeMathebeleland Zambezi Water Project, yena engakakhulumi ngokuthi lapho okusuka khona amanzi akhona kuqale kwenziwe. Ngokubona kwami kuqakathekile ukuthi sikhulume ngeZambezi Water Project ukuthi kuqala kayincede labo bantu abahlezi emkhunjini womfula lo uZambezi. Singakakhulumi ngokuthatha amanzi wasa eGwanda. Kasiqale ngokuthi abantu bona labo abahlezi phansi komfula bethole amanzi. Koma kubuhlungu kakhulu ukuthi khona uthi uphuma kuZambezi uhambe amakhilomitha alitshumi uthole omama behlupheka ngokuthwala imigomo behamba amakhilomitha amane amahlanu besiya kukha amanzi.